Abalimi abathathu laba babalisa omnumzana Siphosami Malunga, Zephaniah Dlamini, lo Charles Moyo, njalo babangisana ipulazi leli elazakala ngokuthi Kershema Farms, lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu labanye bakhe. Bakhangelelwe ukuphindela njalo emthethwandaba mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Umthethwandaba ophezulu owe High Court usanda ukunquma ukuthi umnumzana Mpofu aphume epulazini ngoba engalandelanga imithetho yonke okwakufanele ayinanzelele ukuthi eqhubeke ekulo. Kodwa ngolwesithathu olwedluleyo umnumzana Moyo ubotshiwe ngamapholisa wakhululwa, kwaba ngesifanayo ngesonto eselomnumzana Dlamini lapho abavalelwe enkambeni yamapholisa. Eloba enkundleni yebulenjini eTwitter, umnumzana Malunga uthe abatshutshisi edale likamantshi eCholocho bebesenqaba ukuthi abanye bakhe bakhululwe ngemali yesibambiso. Uthe umnumzana Mpofu sebuyele esidakeni farm njalo sekubonakala onogada bakhe abahlomileyo kulindawo. Usole lesi senzo esithi kusobala ukuthi kwephulwa isinqumo somthethwandaba. Kodwa umnumzana Obert Mpofu utshele iStudio 7 namhla ukuthi ipulazi leli lilokhe lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yispoiler okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwana ithile okungatsho ukuthi ipulazi alisilo lakhe. Uthe uyakubona okulotshwa enkundleni yebulenjini umnumzana Malunga njalo kuyamangalisa. Kodwa uthe kasoze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhe lusemthethwandaba. Umnumzana Malunga usole ukubotshwa kwabanye bakhe ngesonto esithi bekungadingakali njengoba bebevumelene lesiphathamandla samapholisa eNyamandlovu ukuthi bazaziveza sebebathathu. Uthi kusobala ukuthi abaphikisana labo basebenzisa usekelo lukahulumende. I-Studio 7 iphakathi kwemizamo yokukhuluma lamagqwetha kamnumzana Mpofu kanye lawa abathathu laba ukuze sizwe ingcazelo yabo ngalolu daba. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington, ngingusithandekile Mhlanga.